yilepho lidibiro kusasa esimele ukuthi silungise izinto ezikhona ezimelezi sisebenzise lapho etsa khetha abantu bethu abaza kuya kuma primary elections. Sizabe sifuna ukuthi silo sikhangele nje ukuthi ama rules ama regulations zethu are right na. Sizama futhi ukukhangela i-manifesto yethu sesidraftile ikona ukona okuninginingi esifuna ukuthi silungise. Yabona sakhuluma mpitshana khonapha kodwa asikayiqedi, yimi engilungisa into aziyangikhona so asikayiqedi. Yabona sizanikwa i-report eye visit ka-chairman eMashingo, Mashonaland Central and Tumisa Kobabe seHarare. So sizabe sibona ukuthi kwahamba njani, okungayenzwa kuyini, esifuna ukuthi khona silungise umhlangano wethu kuyenzela ukuthi manxaze siya kuma-harmonize elections sibe singabantu abaredi abalungisele izinto zabo.
Okokuthi likhangelela ukubana engayenziwa nini ama-primaries?
Sazi kuza sizabona kusasa. Kuyezabona ukuthi kumbeni abadala abazazitshela ukuthi wona ama-election angaba khona nini. Yiwo uyoncedisa ukuthi silungisele ama-primary election. Kodwa angisoze ngikhulume phezu kwendawo yona le ngenxa yokuthi asikafiki, kodwa siyakhona le. Manxazi ufikile sizalitshela.
Ngezinye indlela kutho ukuthi kusasa singaba kwazi ukubana ukhetho lwenziwa nini?
Lisoze likwazi ngenxa yokuthi indaba yabadala leyo, so ngasoze sikhulume phezu kwayo.